Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2022 Mokgosi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le SADC kanye le African Union ngodlakela lwezombusazwe kule Zimbabwe.
Sekukhulumisana ke abanye ama-leaders e-Southern African Region le-African Union ukwenze silungisise indaba yokubana kube nokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besinajisi ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo.
Izisebenzi zikarhulumente zikhangelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu.
Sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani kodwa nawo-ke amapolisa into enabona futhi ngoba nabo bafola imali efanana leyo.
Kwezemidlalo namhla sixoxa losiza abantu Khoza wadlalela iqembu le-Highlanders.
As a former player, I think ingathi impact ingabe ngiyifaka even ebafaneni yinaleyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selikhulumisana le-Southern African Development Community kanye le-African Union ngodlakela lwezombusazwe olwenzakala kwele Zimbabwe lokunye. Ibandla leli lithi kukhanya engani lumemetheka ngamandla udlakela kwele Zimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwamalunga alo eMutoko izolo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla le-ZANU PF. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sekukhulumisana ke labanye ama-leaders e-Southern African Region le-African Union ukwenze silungisise indaba ukubana kube lokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besinajisi ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana implement ama-reform njalo silandele lokhu abakhulumayo kuma-recommendation abo kuma-election adlulileyo kukhetho lika-2018 njalo silandele-ke ama-SADC protocols on elections and African Union Charter on free and fair elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezokulo dubo udubo ikubana ke labo esiphikisana labo ebezalu kuthepha bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abusa ilizwe ukubana bemisa abakhulumente abangifunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country njalo i-economy stability elizweni lethu. So konke lokho sikubana sikulungise sabe sengeza-ke nama-regional bodies kubana sincedise endabeni kubana eZimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho njalo besincedise kubana silungise udubo olusezilekuthiwa commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetha njengoba izekitheni ibonakala ingathi iyabikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu into ofanele sikulungise ukubana eZimbabwe kube lukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizwisisa ngenxa yokubana lokhu esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa i-SADC protocol njalo ku-African Union Charter on Free and Fair Elections. So konke lokhu esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazasinika indlebe ngenxa yokubana yikho abakurikhomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungise ku-electoral commission indaba ze-involvement amasosha indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba enkuma abadla onke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazabuza ngoba kuyinto kuyizinto abazirikhomendayo bona njengamarigi.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla le-ZANU PF, uthi kumele abantu bebika emapoliseni nxa behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU PF. Umnumzana Joseph Juma owokudale le-ZANU PF Central Committee uthi alulunganga udlakela.
Abantu abanezinto zodlakela kumele bekhuzwe njalo bejeziswe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye uFirst Secretary weZANU-PF uphuma sobala ngesikhathi zonke. Ngiyabona izolo lobuthaki uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amazwi lenathi ebulekeledlule lingabathayi lingabenzeli into ezimbi bazibeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba kuyabe ngasondaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi. So ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengathayo. So laba abantu abathaya abantu laba ngabantu abalokube bengcolisa ibizo lethu, kube mhlawumbe ngabantu abangasiyobethu vele befuna khona kwantona sihlale thi ku-spotlight njengelizwe ukuthi navele ilizwe leZimbabwe ilizwe lobudlakudlaka ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo. So njengeZANU-PF umongameli wethu yesed itone usekukhulumile ubana akulabudlakudlaka kumele benzakale abantu bengathaya. Abantu nxa bebuya banikela amanzi lenathi ebedlule. Pho wena nxa uyilokhu usezeudlakudlaku so kumele uthwale isizamane sakho wedwa. Siyafisa ubana ngabe ukuthi umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi. Ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asiyocala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena.
Kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni.
Into enhleke ukuthi kule misuku sithi le nto leyana othiwa ngama-smartphones ama-video lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthi wona kule misuku into yena le yama-video lanani isincede kakhulu amapholisi bona besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandele besebekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani. So laba abantu abayezidlakudlaku abajezise ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizagalela umsebenzi ngolwesithathu zikhonona ngeholo eliphansi. Sezibikele urhulumente ukuba zizakwenza lokhu ngendlela esemthethweni. Ngeviki ephelileyo amapolisa avimbe izisebenzi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo ukuba befole emigwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi njalo langokwephulwa kwelungelo likazulu ngurhulumente. Umnumzana Love Joyce Banda okwenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi zikhathele izisebenzi ngeholo eliphansi.
Inhlanganiso zonke zezisebenzi zahlala phansi zahlangana zakhangela zavumelana ukuthi kufanele ukukhala lomsebenzi kuvikena le ezayo nge-Wednesday lange-Thursday. So yiyo into ekhona ngoba izisebenzi ziyacomplain ukuthi imali eziyitholayo ayisathengi.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke bekukhanya ngazani sokuvinjwa khonokho ngamapholisa. Polisa kwenza njani?
Abantu bavumeleni ukuthi bazayekela ukuya emsebenzini ngama-days ona lawa adantiweyo. Yikho kukhona, yikho kulungiselelwayo. Sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani. Kodwa lawo-ke amapholisa silwela bona futhi ngoba labo bahola imali efana naleyo. So siyakhuthaza ukuthi bengahlaya abantu, bengenzi lutho ebantwini, bekele abantu nje nxa besalala umsebenzi bathalala umsebenzi ukwenzela ukuthi impilo zabo ziguquke bathole iholo elinele.
Sicala ukubona uhulumende esithi sokumele kukhitshwa imali emholweni wenu nxa likhalala imisebenzi kumbe lijeziswe ngendlela ezijiyeneyo. Khathesi bathini?
Okwakhathesi bebesacwela ukuthi inhlanganiso zike zine ukwenza lokhu. Uhlupho olukhona yikuthi kwesinye isikhathi izisebenzi nxa zikomplaina zisithi imali ncane, uhulumende ujayele ukuthi izisebenzi zisetshenziswa ngabe mabandla aphikisayo. Kukanti-ke izisebenzi ziyabe zithala ngemali engasathengiyo, azifuqwanga nabamabandla lawa aphikisayo. So isikhathi esiningi esikuthola yikuthi bona baye besithi izisebenzi zifuqwa ngabamabandla aphikisayo, kukanti izisebenzi zifuqwa yimali engasathengi lutho, impilo asebeyiphila kayisahlelekanga kuhle.
Umnumzana Love Joyce Banda lilunga lenhlanganiso yezisebenzi besixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi akumelanga izisebenzi zikhalele umsebenzi ngoba uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Sergey Lavrov, isikhulumeli sikahulumente wakwele Russia, uthekelela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi iqhubekela phambili impi yelizwe leli lele-Ukraine, namhla ukwele Egypt. Ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Russian television. Lokhu etshisatshisa umongameli Joseph Biden obanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uBiden welatshwa ngomuthi okuthiwa yi-Paxlovid. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu unkosikazi Isakhile Lilne uMadube. Sikhuluma nje-ke ngamantombazane ukuthi kambe aphethwe njani ezindlini kulezi nsuku. Siyabona ukuthi abantu abaningi kungazani obabakazi kabasebonakali.
Yes, kuvamile kulezi nsuku esiphila kizo ukuthi abantu abangamankazana kudala akulabo anti baba bebakhangela bebagcina kuhle bebatshengisa imithetho-ke ekwazi ukuthi umntana omnkazana nxa ekulesi sikhathi umalayenzise omaya lesi simo yezaso but isuke sezithinta kizokathisa aya kuyo sowumele ukuthi uzibone ma ungumama othonisele manje alengela abadala sebephila labogogo ezindlini kumba amankazana asebenzayo omama iningi labo kathi sisaphande kwamatshe.
So kumele kwenziweni Madube ukuze kulungiswe khonokho?
Kulungiswa kwangona kuzaba nzima ngesuke siphila kizo ngoba anti yasise sabuyele emuva njengokuthi sidala sasizinto zamasiko abadala babethu le ndlela ababesigoqa ngayo isigogo sasemanje but yakhesi manje ukuthi sigoqe ngasigoqe ngoba impilo esiphila kizo ama-parents most baphandle kwamazwe abantwana sebesala labolezi basala labogogo abanye basale vuta so ukuthi banganenseka kathesi yingale nangale sokudithele emakhaya kumbe emadorobheni.
Ye, kodwa-ke nxa kungazama ukuthi kulungiswe kungalungiswa njani kancane khonokho?
Kunjengakhona kunzima ngoba kuyadithe into ukuthi ilungisa ulungisa lapho sekonake yendlela enganani makonakale kakhulu ukuthi kulungise kuzobanzima but ilutho lisakuqalaka sesebancini ma kungaba le ndlela zokubalungisa iba kungalungise.
Ye, phosela ukugcina Madube.
Sengingakutsho phela ukuthi singazama sengeama sithi abantwana abancane abasakhulayo sizame ukuthi bafake endleleni baphile ngendlela esasiphila ngaendleni sabele sisaseraise.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo nkosikazi Sakhile Madube ukhona ngale-ke kwele Zimbabwe. Sibonge kakhulu Madube, ungathiyona kusasa sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlangana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulana iviki labe sigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuve 16 siya ku-19 labe esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Bakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbonele, kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la ale nkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume abelungu esinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlo nalawo okuzimangalisa, okuzigqaja, abuyazonde nolimi lwamanga. Oho, yilapho okuchitheka khona izinto eziningi, ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lo mphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangaselanhloni asebephonga ukukhuluma ingabe yini. Ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo zifuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile nabe yibo abaqotho kodwa yibo ke okuthiwa benza khona lokho kanye okuzonisa uJehova ulimi lwamanga uyakwazi umzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenzele ube liqiniso esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo udinga ukuthandwa udinga ukusekelwa ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho kodwa ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini yezinto abazaziyo ukuthi ayisizo uNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala kungabe kusukela kuwo umlomo lo ophafuza amanga ngoba iBhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga umfakazi ophafuza inkohliso ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi siyazi nxa sibala le mbali ihistory kukhona ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso phela ukubulala umuntu asiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umdubule ngesibhamu umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhlizweni zethu ngoba uNkulunkulu uvele lenhliziyo eceba imicabango emibi bayithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini into enhle ke ngoNkulunkulu ukuthi ngakudrive njengomuntu oshayela imoda uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisizo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa sengitsho labantu nje abenyama legazi izinto lezi zazilunganga emphakathini zenza abantu baxabane zenza abantu bangabi lenhlala kahle zenza abantu bangathandani zenza abantu baxabane uNkulunkulu asizeke lasikhulekele uNkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisimenzo phambi kobuso bakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo kwezabatsha namhla sisesigabeni selubhane
ngiyabonga balalela abathandekayo igama ngosikhathele nyathi ngokuzalwa ngizalwa emadojwa ngokwakha ngikhona Lupane Centre ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiLupane District Group kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku abanye beyehluleke njalo khona ukubathengela amapheg so sasesibumba igroupu sayenza isikhwama sokuphosela ithi muntu aphosele i-R50 $53 yikho osincedisa ngakho ezikolweni kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo akwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu ohamba ezikolweni ngihamba ngihambisa izinto ngoba abanye babe bephosela bengekho eZimbabwe kunayimi engikhona lapha eZimbabwe
ngasekhaya
ngihambisa izinto ezikolo
ye singathi konke lokuphoselayo kuyini
amabhuku amapheni ingubo ama-uniform lama-sanitary pads ebantwaneni namahamankazana ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs Mhlanga i-SPK Urban General Dealer
singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho
sabona ibhakane lake lasephiletha ngo-2020 elalifitho grade 7 belipani abakwanisi ukuba labafana labo grade 2 so sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwe MP bethu ukuthi yindaba abantwana beyakwanisa ukubala kodwa ilizwe selile 42 years lakhathi uzibusa abantwana besekusekufunda izikolo zikhona bakhanya ukuthi into endlilo kayibuyiqonde sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo
abantu balamukela njani uhlelo lolu
abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo abantu bayalithanda sibili bathi kuyabancedisa vele abantu bayazihluphekela lami ngihambile ezikolo ngazibonela bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lwenlolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bekhosele. Hayi, kungasiza kakhulu, kungakudala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapeni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi okunye zintandayo ezingelamuntu ozigunjwe.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa kunamba yami ethi 00263 7194 8532 00263 7194 8532.
Ye, kuba khonapho Manyati.
Siyacela bakithi kakhulu lina mandlelipane ma-41 amahle izandla ziyagezana isiNdebele. Asisondele nini siphosele nini sincedisaneni yena le i-R50 ozayiphosele iyawudala umehluko ngapha ekhaya. Omama ngicela kakhulu kubomama ama-sanitary pads. Abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo iqiniso sinje bawasebenzisa kwinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela cela abantu basondele basincede.
Siyabonga kakhulu ke Manyati. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyati uhlelo lwabatsha. Ungathinela kusasa Manyati, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu ukuthi ungaphi?
Hayi, kambi
ukuthi ungaphi khonapho?
Lapha ngiseshabulanyana elipane duze nje nelipane center ikho engihlala khona engakhe khona. Elipane center ngiyatholakala e-SBK ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu ntombi njalo.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu Manyati, ungathinela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu le-Islanders Football Club linqobe eleBulawayo City 1-0 emdlalweni odlalelwe eBarber Fields Stadium namuhla. Emidlalweni efanayo, Cape United 0, Manica Diamonds 0, Triangle United 1, Black Rhinos 0, Tenants 0, Bulawayo Chiefs 2. Okunye njalo kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lomdlalo wenguqu ele-Islanders usiza abantu Khoza. Uthi ufisa ukuba abasakhulayo abaqeqetsha kuqembu leBhoso bafike kuzinga yena angazange ayenelise ukufika kulo. Intshatsheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKhoza uqeqetsha abasakhulayo abadlalela iqembu le-Highlanders njalo usebenza labafana abaguqela abantwana abaleminyaka elitshumi lantathu abadlala kusigaba seBulawayo Province Junior League usiya kumajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili. Wona adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Uthi abadlali asebenza labo bakhangelele ukufunda okuningi kuye njengomuntu abakwaziyo ukuba wadlala ibhola kusigaba saphezulu elizweni leZimbabwe.
As a former player, I think ingathi impact ngabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level ukuthi bona okubafuna lokho kufanele bekwenze kuyini.
Kumaqembu abasakhulayo iqembu le-Highlanders uKhoza usebenza lo Dan Ngwenya kanye noMelusis Banda. UNgwenya uthi yena abalobudlelwano obuhle kakhulu.
Usiza, I think sikhalise from kuma under 13 singama junior sidlala ku-Highlanders. We played mina la imabaleka zisiza, so vele sijayeleni. We are like brothers, we respect this job better than anything. And see, there is one understanding guy. Oh, I'm nigga a message. It has sense so. He's going to take that. I will respect you to him. Njengo coach.
Umdlali weqembu leBhoso 90 uJillian Nyathi uthi uKhoza udlala indima enkulu ekubalolongeni ukuba babe ngabadlali abalohlonzi.
Hayi, for mina uKhosiza is a great coach. Ngoba each and every day training ama section ubuya la matrix amacha especially combination abantu nami vele bengasi enkameni bari fokusiza nguyani bizayo wajuli ukuthi iposition leyo uyibambe and then nami ngathi ngayibamba ngazinikela okuyisikhosiza.
UKhoza uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi babe yizibonelo ezinhle kubadlali abasebenza labo abasakhulayo.
Asibeni yizibonelo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza into e-right. Yenza ukuthi abafana befunde kithi khonaphana. La ngasibathela ama-messages, sibathela ama-messages a-positive. Kwenzela ukuthi bedlule laba thina esasika khona ngoba thina sibafundisela ukuthi bedlule. Thina sifanisanga ukufika abroad ukuthi sedlala overseas. But thina sikhangelela ukuthi kathesi kube yibo abayenza abafika.
esifikayo phezulu labe esingafikanga khona
thina. Ukhoza udume kakhulu edlalela iqembu leHellenders ngesikhathi leliqembu liqeqeshwa nguRaman Gumbo, uke wadlalela njalo amaqembu abalisa elesizwe lamaYoung Warriors, leCapes United, leMoto Action kanye leLecholocho. Ngesikhathi esadlala ukhoza uphakamise isicoco selidi kahlanu kanye ekuqembu leHighlanders, lakanye sedlalela iqembu leCapes United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eCholosha. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu, i-albhamu yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track, sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi njala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sizikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu ukuthi ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi nengezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bengifisa ukuthi idlale ingoma zidlale zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engikufisayo ukuthi abantu ngezindawo ngezindawo lapho abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni esifana nemichado noma nje ngama-birthday or nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Itholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi. I'm
Siyabonga kakhulu Jagale Tsholotsho, sikufisela inhlanhla. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le-SADC kanye le-African Union ngodlakela olwenzakala eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zikhangelelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu. Kwezemidlalo namhla besixoxa losizabantu Khoza wake wadlalela iqembu le-Highlanders lele Zimbabwe Young Warriors. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.